njengoba nikwazi ukuthi bona sagena sakukhuluma laphana besimali zabesperate ezazilabantu ukuthi bona ikansili kulanabantu abanamali wavela kwaqalisela khonaphayana amakansili zahlala eyela mali iviniseni uthi esokunjalo-ke yona ikansili yayinesikwerede nabantu abantu labayana abazange bathiwa khonani ikansili yayisela sikwerede seni yasala ikuredi so kathesi abantu sebekele ukubhadala layo uhulumende kuye wonezikwelede ezinkulu ukudlula abanye konke bangabona ukuthi kona bona yibo balezikwelede abagadali sebesithi kuthiwa khona hayi sesiyesula izikwelede ngoba bezefuna ukuthi kona bazidefe bona so into abayiyenzayo lapha umgceke abasezimbabwe kufuze bakubone khonoko ukuthi kona sigcina la mathothi lapha abantu abangafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi kona ibona yibo ababulala ama-local authority kuvele akula mntu abangamblema amapotholo agcwele konke asomlando kabani umlando kahulumeni
izakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality
abantu nje abantu makhaza bayafuna ukuthi kona babhadale kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi ama-industry abantu angabasebenzi lazihlalele abantu ezindlini oyabe nayo imali yona leyo esebenzile ukuthi kona usebenzi ayikho uyayithatha ngaphi akulabapha ayithatha khona abantu ngaze bafuna ukubhadala kuvela angisebenzi ngoba abanayo imali yakhona ama-pensioners wes abana umuntu mayepiwa $25 sonorespelesi ye-monthly post yakhona iyi-$34 akusebenzi hlutho uhulumende uvele sezehlulekile okuningi singakhuluma sithini kodwa kusemgceke ukuthi kona uhulumende sehlulekile kuphela zi abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona kayikho uyabhadala umuntu uyayithatha ngapi i-industry yonke ivalile ama-graduate ayatekisa ama-juicecard akula ama-doctors ayatekisa ama-juicecard so akula lapho abangayithola khona abantu sizaba lokho siphakathi kodubo lonolu size sibone ukuthi kona uhulumende lowu uyakuhambisa kanjani.